soku izika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 31 Phalakazi 2021 ngupresident Jeremiah. Indabeni zethu lamhlanje.
Ngithi ubulawayo ulahlekelwe kakhulu sibili ngumuntu adesiphekela njalo eqhatsha izizalwane zikamthwakazi. Sizobuhlungu sibili njengedorobho kodwa umoya wethu ududuzekile lapho inzalo yakhe abantu bakhe besithi bona bazaqhubekela phambili ngevision.
Izakhamizi zakobulawayo zibuye ngobuningi zathi gwaqa i-amphitheatre zizovalelisa usomabhizimusi obedumile waleli dolobho unkosazana Beauty Mpofu.
I-government isizama nge-last minute ukuzama ukufeza promise yabo leyayo ukuthi by end of 2021 bazabe sebekwanisile i-herd immunity target kodwa kuyehlula and sonke besikwazi lokhu ukuthi vele asoze kufezeke.
Umunicipala waseHarare usungule uhlelo lokungena emphakathini ehlaba abantu ijayiseni lokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokubahlola ukuthi balalo nalo bahatshi leli gciwane. Uhlelo woza Friday. Namhlanje silegambo eligxile kumdumo werumba elizibiza ngokuthi sukuma sihambe sebhumane super sounds. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izakhamizi zakobulawayo ezigoqela iziphathamandla zikahulumende, inkokheli zikamunicipala labosomabhizinisi babuye ngobuningi bathi gwaqa i-amphitheatre bezovalelisa unkosazana Beauty Mpofu. Umampofu ube ngusomabhizimusi wendawo zokudlela edume ngokuthi Nkosi's B Kitchen. Ubekwe namhlanje emangcwabeni awe-Lady Stanley Cemetery kobulawayo. Intetho lezindaba ye-Studio 7 uyezirichisa Sivanda uzethulela lolu daba.
Iningi labakhulume emngcwabeni kaSis B baveze ukudabuka kwenhliziyo besithi lokhu yikulahlekelwa okukhulu kukabulawayo njalo uzosala elesizungu. Ubathi ntambo waleli dolobho unkosikazi uJudy Ncube ngomunye wabakhulume kulo umngcwabo. Umsekeli kaMeya okobulawayo uCounselor Mlando Ncube uncome uSis B ngemisebenzi yakhe ekobulawayo.
Ngithi ubulawayo ulahlekelwe kakhulu sibili ngumuntu adesiphekela njalo eqhatsha izizalwane zikamthwakazi. Sizobuhlungu sibili njengedorobho kodwa umoya wethu ududuzekile lapho inzalo yakhe abantu bakhe besithi bona bazaqhubekela phambili ngevision ngoba uSis B was creating employment for our people. And ukudla kwakhe kwakusiphakamisa kakhulu.
Ocounselor sikhululekile moyo ka-Ward 17 ephumula kobulawayo ugcizelela amazwi kaNcube.
Njengomama ngizwa ubuhlungu ngoba umama uSis B ube yintombi ebisebenza njalo ikhangelele ukuthuthukisa ubulawayo njalo ikhangelele ukuncedisa abanye labo athi sebaqhatshile. Engumama njalo otshengise ukuthi ukuba ngumama uyanelisa ukusukumisa isigaba sakho ubulawayo ngokudla nje ukupheka isitshwala esilobunono lokudla kwesintu okuqakathekileyo.
USis B wanikeza izicoco lemivuzo eminingi ngenxa yesiphiwo sokupheka. Okuba ngumongameli upresident weZimbabwe National Chamber of Commerce umnumzana Obed Sibanda uveza kulahlekelwa kwemuli yabosomabhizimisi.
Ubulawayo ulahlekelwe kakhulu not only ukuthi ube ngumuntu opheka kuhle kodwa ulahlekelwe ngokuthi ube sengumuntu ekade abantu bekhangelele kuye ukuthi bafunde kuye ebhizinisi kawekazi le bhizinisi. Sithi uSis B was an unsung heroine. Ukuthi abantu abaningi babengakunanzeleli babemthatha njengomuntu ophekayo kuphela but thina esasibonzalayo no ukuthi she was far much better.
osezana precious masuku osebenze lo sis B okwesikhathi eside layo veza ukudana okukhulu.
Ngizobuhlungu kakhulu ngokulahlekelwa ngumama yimi udirector imento. She was everything kuyami impilo. I worked with umama for almost 10 years. Ni waitress, wangisusa lapho, ngabe head waitress, ngabe supervisor, ngabe marketing manager wakhe. Umama brought me up to where I am today.
Umampofu ubhubhele esibhedlela seMatadei ngolwesihlanu olwedluleyo ngemva kokugula kwesikhathi eside ehlutshwa ngumkhuhlane wezinso. Uthiye abantwana bane, umfana oyedwa lamantombazana amathathu, njalo abantu bakhe bathembise ukusebenza bemanyene beqhubelisela phambili imkulu yakhe yokudlela. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, igama lami ngingu-Ezra Jesus Banda.
Umanisipala weseHarare usungule uhlelo lokungena emphakathini ehlaba abantu ijayiseni lokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokubahlola ukubana balalo nalo bahatshi leli gciwane. Lokhu umanisipala uthi ukwenza ngehloso yokuzama ukufinyelela inani elidingakalayo ukuvikela abantu kulomkhuhlane i-head immunity. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu hlelo lwensuku ezintathu luqale ukuqhutshwa mhla ka-29 Mpalakazi njalo lwagqitshwa lamhla. Lamhla bebesemavinkilini awe-Gulf Complex esilindweni samabhasi aya eMthare emzini weMbare endaweni eyaziwa ngokuthi kusemapranga emzini weHighfields lesilindweni samabhasi endaweni ebizwa ngokuthi Cherima emzini munye. Ngaphambilini benelise ukufinyelela indawo ezigoqela emavinkili emzini weGlenview 3 eyakho Samuriwo eMfakose ekuwadzana 5 Estrata Avenue emzini weAvondale endaweni yePomona Quarry eHeathcliff kanye leinye eyaziwa ngokuthi Vamadzimai Ellen. Osaphethe isikhundla sokuba yisikhulumeli sikamunicipal weHarare umnumzana Innocent Ruwende ulandisa kabanzi ngalezi nhlelo zabo.
In a bid to achieve herd immunity and bringing services
close, senza lokhu sizama ukuthi sanelise kufinyelela lelo nani elidingakalayo ukuthi kuthiwe uzulu elizweni uvikelekile herd immunity.
Kodwa uzulu ogoqela umnumzana Junior Moyo uthi osekusenziwa ngumunicipal kwakumele ngabe kudala kwenziwa.
The government is izama nge-last minute ukuzama kufeza i-promise yabo leyayo ukuthi by end of 2021 bazabe sebekwanisile i-herd immunity target, kodwa kuyehlula and sonke besikwazi lokhu ukuthi vele asoze kufezeke. Ngakho lokhu abasebekwenza nge-last minute, abantu bezama ukulungiselela ukungena umnyaka omutsha njalo abalento eziningi engqondweni yabo lokhu ukuthi lakho belandelelana le target ze-government esizaziyo ukuthi vele azifikeleki ayike ku-west isikhathi sethu.
Uhulumende akasakhulumi ngalolu daba aluthembisa abantu ukuthi kusiyafika emaphethelweni awonalo umnyaka ilizwe liyabe selile nani elidingakalayo labafika phose izigidi ezilichumi 10 million loba isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% ukuthi kuthiwe livikelekile i-herd immunity. Uhulumende wayethembisile ukuba kwakuzoqhutshwa inhlelo ezijiyeneyo ogoqela ukuya ezikolweni ukuyahlaba abafundi, ukuya ezilindweni lapho kugadelwa khona amabhasi lokunye okungasaphumelelanga konke lokho. Okwamanje bengaphansi kwengxenye yenani elidingakalayo asebelihlatshiwe baliphindwa kabili leli jekiseni ukuthi kuthiwe bavikelekile ngokugcweleyo i-herd immunity. Sebesedlula kancane izigidi ezintathu 3,129,823 asebelihlatshiwe okwesibili leli jekiseni ngemva kokuba abedlula inkulungwane ezithoba minwe mbili 8,040 belitholile ekutshoneni kwelanga layizolo. Kuthi asebelihlatshwe okwakuqala sebesedlula izigidi ezine 4,118,635 ngemva kokuba abedlula kancane inkulungwane eziyisithupha 6,394 belihlatshiwe ekutshoneni kwelanga layizolo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Abebandla leMDC Alliance banikeze ukudla kubalandeli babo abaswelayo ikakhulu abakhubazekileyo lasebekhulile abayizakhamizi zaseGwanda. Robert Ncube usipha lolu daba.
Ekhuluma emele umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Tsamisa, uSenator Siphiwe Ncube uthe ibandla lakhe likhathazekile ngendlala elihlasele uZulu elizweni esidale ukuthi iningi lingajabuleli kuhle ikhefu lekhisimusi lelokwamukela umnyaka omutsha.
Sigcwalise isifiso sikaPresident akade khangelela ukubana abantu ngaba badle ikhisimusi kodwa abasayidlanga ikhisimusi, sebeza kudla ini inye. Siyakubonga ke lokhu kubana akhumbule abantu abaphila kuloneli lizwe elinzima kangaka, ukubana nxa kudliwa kudle wonke umuntu, kungadla abanye abantu basale belanga.
Unkosikazi Jane Dewa odabuka kwa-14 eKwanda South uveze injabulo enkulu ngesipho asitholileyo.
Ngibonga lesipho engisiphiwe nguPresident wami uNelson Tsamisa. Ngisithi mkomana ngaphinde and ngithabe kakhulu ngesipho esinje. Ngibe ngingacabangela ukuthi ngizathola into ezinje. Siyake siwabona mahamba kodwa sikaze siwabona enje.
Okugcizelelwe ngumnumzana Msindiswa Mpofu okavule isitri enandeni eGwanda North.
Ngisithakile kakhulu isipho lesi, angikwazi ukuthi vele singambonga njani. Sasithemba ukuthi labe le mpilo ende aqhubeke azizwe lo mlando wokuthi abantu siyakhala sifisa ukuthi ngabe nguye ophambili ofukhokheleyo.
Umnumzana Justin Majalo lilunga le-National Executive AMDC Alliance uthi baningi abantu ababhekane le ndlala, abakhubazekileyo kanye lezalukazi lamakhehla baseGwanda abangaba ngamathumi amathathu baphiwa ukudla okugoqela irayisi, ithukela, amafutha okuphekisa, iflawa kanye lendumba.
Khonokho kulutshwana kodwa laba abalutshwana abakhethiweyo bamela bonke abasemumeni ofana lawo nalowo. So yiyo ikhisimusi ethe sizolipha yona namhlanje.
Okungamanga kuhle komnotho weZimbabwe kanye lokuqhamuka kwegcwane le-coronavirus kudale ukuthi beduma ikhisimusi yalonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Unkosazana Gugulethu Masuku oyisifundi se-Upper 6 e-St. Columbus High School ohlala emzini weKhilani koBulawayo unikeze isipho semvunulo yabesifazana nxa besesikhathini lesepa kumantombazana ahlala eKhilani Squatter Camp ngenhloso yokuthi bathole labo ithuba lokulondoloza ukuhlanzeka njengoba limpahla izibiza intengo ephezulu kakhulu. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Inengi labesifazana abesenelisi ukuthenga imvunulo yokusebenzisa nxa besesikhathini ngoba intengo yayo ingeneliswa ngabanengi, okubangela ukuba inengi ligcine liphila nzima ngesikhathi besemfuleni. Unkosazana Gugulethu Masuku uchaza isizathu sokupha imvunulo yabomama kumantombazana angamachumi amahlanu eKhilani Squatter Camp.
Ngile 18 years lapha ngilande ukuzodonate kwabantu abahlala kwi-informal settlement eseduzane leKhilani. Ngilanda amankazana specifically zobaphathela sanitary wear so that they have, because these days sanitary wear emashop isidula. I-package ekade ngiyilungisa bekule pad lesepa, kwenza ukuthi amankazana akwanise ukuzilungisa bengela trouble.
Induna yeKhilani Squatter Camp umnumzana Tony Ndlovu wamukele ngenjabulo isipho lesi.
Hayi, uhlelo namhla sivile, hayi, siyalwemukela kakhulu ngoba yilo lijabulisa ebazalini ukuthi abantwana baziphathe ekukhuleni kwabo. Mme ngabe lobuchapha kibo.
Uthandekile Ndlovu, omunye wabathole isipho semvunulo, uthi ubevele esephelelwe ukuthi uzothini ngalesi sethekeli senyanga zonke esilanda abesifazana.
Esikhathi sidale yanceda ngoba ngingathola indlela zobana ngiziphathe njani njengomntwana oyinkazana, ubona ngingazithengisela umzimba wami lokuthi ngikhule kuhle. Abantu abadoda bengadlaleli kimi, uzanceda ngoba sengitholile amaphethi okubana lami ngasebenze ngasengenle kuphiriod ba that bethi ngaselawo amaphethi lesi sikhathi.
Onakekela amantombazana eKhilani Squatter Camp ngaphansi kohlelo lwe-Sister to Sister olukhokhelwa yi-National AIDS Council, unkosikazi Nompumelelo Dube ubonye kakhulu isipho lesi.
Khangela abantwana ku 10 to 25 ngibanika ulwazi ku SRH ngibafundisa ukuthi bazivikele njani ukule abstinence ukuthi baphuze ukuye emacansini nokuthi bazivikele njani njalo nxa kukuthi sekwachasana lomuntu ongubaba ukuthi yabe ufuna ukumbamba kumbe umdlengula akwanisa ukuthi azivikele njalo akwanisa ukuthi abe lomuntu oyi-1 akwanisa ukuthi akhulume laye akuvabe lesecret nxa uhlelo lanamhla mbona ukuthi uzamphathisa ukuthi information embanika yona izafanana futhi layena le abazayithola namhlanje okunjengisa abantu abami bazabe bekwazi ukuthi into engibatshe embafundisa yona ayambafundisa ukuthi ngokwalapha kodwa kodwa kuhlangene nje izimpabho ejikelele njalo kulabantu ababakhumbulayo njenge-ejona le encane
amantombazana alitshumi lanhlanu athole isepa lemvunulo yabomama engabanceda inyanga ezimbili okulethe injabulo kwabaningi ngoba iningi alisenelise ukuyithenga emavinkilini ngenxa yokukhuphuka kwentengo abanye sebephila ngokusebenzisa esebenza kaningi loba nje kulodubo lwamanzi ngoba kumele ihlanjwe ihlale ihlanzekile amankazana amaningi aweZimbabwe njengawo wonke emhlabeni jikelele asethomba esesemancane njalo akenelisi ukuzithengela imvunulo yokusebenzisa nyanga zonke abanye bagcina besebenzisa izichibi ezingahlanzekanga okugcina kudala imikhuhlane okwamanje ezweni imvunulo yabomama iqalela kumadola amathathu kusiya phezulu ngesizathu sohlonzi lwawo ngimele istudio 7 ngisekhilani kwabulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Ulayitoku lamhlanje sikhangela emuva unyaka wonke umsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden wele Melika ukhulumisane lesowabo weRussia uVladimir Putin. Ngocinyo izulu wamxwayisa ubana engalokuthi yathumbekele Ukraine njalo achiyana nomcabango wokungena ngodlame kulelo lizwe ngemva kwenyathela lakhe lokuthumela amasotsha engcebeni le-Ukraine ukukhulumisana kwabawelaba ngolwesibili kulinyanga njalo kuza ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu phakathi kwemelika labangane bayo abakumanyano wenethu lerussia phezu kwalolu daba uPutin ngabelakhe icele ukubikwa yithe izijeziso ezingethulwa ngelemelika labangane balo zingahle ziqabule ubudlelwane lelerussia obuvele kuntengentenga abantu abaningi bebelokhe betheleka namhlanje enkonzweni eSt George's Cathedral edolobheni le-Cape Town kwele-South Africa ngelanga lesibili lokuvalelisa nalo Archbishop Desmond Tutu owayedume ngokusola umbuso wengcindezelo wobandlululo we-apartheid uTutu obubingisonto ubekwa kusasa umgqibelo abezomvikela bakwele-Sudan badubule babulala abantu abane izolo abakade bephakathi kwabantu abatshengiselayo besola womhluthu ngokwentambo zombuso ngenyanga ezimbili ezidlileyo lelozwe ngenkulungwane zabantu ezingene ezitaladeni zitshengisela zisola umbuso welutho zinganaki iziqondiso zokuhlala ezindlini ezethulwe ngabezomvikela laba kwezemidlalo umnyaka 2021 ubungekho muhle emdlalweni wengibuqu njengoba eleZimbabwe lelahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu ababengabadlali lababeyinkokheli yalo mdlalo intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo
Ukwedlula emhlabeni kamongameli weqembu le-Islanders uNdumiso Gumede sekuvuselele izilonda enhliziyweni zabalandela umdlalo wenguqu ngoba sebebaningi lonyaka osaziwayo abadlale indima ezitshiyeneyo ekuthuthukeni komdlalo elizweni abathethwe ngumdali kuthe kuqala umnyaka wadlalela amaqembu abalisa ele-Acadia kanye lele-Cape United u-Anthony Kambani wedlula emhlabeni kwathi ngenyanga kanhlangu nakufika abadlali ababili abadlalela iqembu le-Dynamos abaphinda njalo baba ngabaqeqeshi uMishek Chitambwa kanye lo-David Mandi Igora ngontulikazi uBhubhe uSteve Kwashi owadlalela iqembu leZimbabwe Saints waphinda waba umqeqeshi olodumo esebenzela amaqembu abalisayele Black Aces kanye lele Cape United. UJoe Mugabe wangukapteni weqembu leCape United ufe ngenyanga kancabakazi njalo ngenyanga efanayo okutshone uErnest Maphepha Sibanda. Wadlelela iqembu leHighlanders beleCape United waphinda njalo wakhokhela iqembu leHighlanders engumgcini zihlalo. Yona le nyanga kampalakazi umdlalo wenguqu ulahlekelwe ngunkululeko Dlodlo owayengumgadli weqembu leHighlanders. UKennedy Sibanda owayengumnikazi weqembu le-Eagles kanye lo-Isaac Nema owayeyimvimbi yeqembu leDynamos. Kusenjalo wawukaziwa ukuba uGumede uzabekwa nini njalo ngaphi loba nje udade wabo uCephe Khulu Fuyane ethe yena umuyi wayevele watsho ukuba ufuna ukubekwa ekhaya kibo eNyathi. Ngolunye udaba olumelana lomdlalo webhola, imanager yeqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqwela ama-Warriors Wellington Mpandare uthi iqembu leli namhla liqale ukuzilolonga liselizweni laseCameroon.
Tomorrow we'll have two.
Kusasa sizaphinda njalo sizilolonge kabili ekuseni lasemini. Mhla zimbili kuzibandlela sizadlala umdlalo wokuzwana amandla. Umdlalo ebesiwuqoqele iqembu laseCameroon awusacaci kumbe sizawudlala ngoba sasivumelene ukuba sidlale mhla zine kuzibandlela. Manje bona sebesithi bafuna ukudlala lathi mhla zintathu.
Uqhubekele phambili uMpandare wathi imbangela ukuba beCameroon bebefuna ukusebenzisa inkundla abazadlalela kuyo umdlalo wabo wawuqala mhla uqala umncintiswano we-Africa Cup of Nations. Kodwa inhlanganiso ye-Confederation of African Football ithe abangeke besebenzise leyo nkundla sekusele insuku ezinhlanu ukuba imidlalo iqale. Umncintiswano we-AFCON ukhangelele ukuqala mhla ziyi-9 kunyanga kaZibandlela usiyafika emaphethelweni mhla ziyi-6 ngenyanga kaNhlolanja. Iqembu leZimbabwe okwamanje linabadlali abali-10 lathi 12 kwele Cameroon njalo abanye abahlanu abadlala phetsheya kolwandle zafika mhla zine kuzibandlela. Iqembu leZimbabwe likusibaya sikaGroup B ndawonye leMalawi, Guinea kanye leSenegal njalo lizadlala umdlalo walo wokuqala mhla zili-10 lapho elizadibana khona leSenegal. Imele iStudio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu eligcine umdumo oyeRumba elizibiza ngokuthi sukuma sihambe seBhumane Super Sounds. Lona-ke liphethe idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi idlozi elikhulu. Untshungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Lidlala telesukuma sihambe lesithathu njalo lilengoma eziyisithupha. Nangu umkhokheli weqembu.
Salibonani emsakazweni okungimelayo nguPhumzani Nyoni okhokhelela iqembu lesukuma sihambe seBhumani Super Sound ehamba naye uzivusiso Ncube. Kanti ngokuzalwa sizalwa ngasenkayi kosikhobokhobo endaweni eseBhumani.
Madoda sivuselela madoda ethandweni umusizo lokho sizokukhuluma namhlanje madoda ungakwenza ethandweni ukuthi usasalele muva
Amadlalate aleli qembu agoqela elakuqala elithi umuntu omnyama kanye lelesibili elilesihloko esithi tshintsha impilo. Thank you. Ukuthenga idlalate balithola ngapi?
Ukuhlala sihlala eSouth Africa, inumber esitholakala kizo ngu 0843977607. Ezinye zithi 0618065798. Izinumber esitholakala khona, sixhumaneni khona lapha.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Siyacela kakhulu uxhaso lwenu, isapoti yenu, ukuthi lalelisi sapota njalo lithenge umculo wethu ngendlela efaneleyo. Silibonga kakhulu balandeli bethu bomculo wethu Rumba.
Liphuma ke enkundleni iqembu lesukuma sihambe seBhumane Super Sounds ngale.
Kalela abafana ophikisane baba labazukulu bakho abangazange bakubona baba, kungasenani baba, sizodanela emculweni. Futhela wami yanyonga
yethu yanini le mfana kamdala
kanti awazi
kanyele ezinye zezindaba ebezikhokhela izakhamizi zakoBulawayo ezibuye ngobuningi zathi gwaqa e-Alt Theatre zizovalelisa nalo somabhizinisi obedumile waleli dolobho uNkosazana Beauty Mpofu. Umunisipala waseHarare usungule uhlelo lokungena emphakathini ehlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokubahlola ukubana balalo nalo bahatshi leli gciwane. Kuhlelo Woza Friday namhlanje besileqembu eligcweleyo umdumo werumba elizibiza ngokuthi Sukuma Sihambe seBhumane Super Sounds. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPractice Jeremiah and City libe lempelaviki elithukela. Selugqiba yelapha uhlelo lwethu lokugcina kulomnyaka ka-2021. Silibonga ngokusisekela kwenu ngalomnyaka. Oselivalelisa ngupraxedes Jeremiah, ngihle ngithatheleli thuba ngimele umsakazo we-Studio 7 lokulifisela umnyaka omutsha omuhle obusisiweyo oka-2022.